umfundisi wezimstadi unkosikazi Sarah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe koBulawayo. Izimstadi ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation bavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemaNdebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya-advansa or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi yiwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu abaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula skoro ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, abantwana on average abangakhi, sizakubala abantwana abangakhi next year. So thina sizayenza ama-plans in anticipation of i-growth layer. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So yikho ngithe mina this is a very important exercise eyenzwa izimstadi, eyenzwa i-Afrika yonke jikelele, sibewazi ukuthi vele sibangaki nama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzadekisa okungakanani. Kuthiwa i-marketing, i-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
UNkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a view to improving resilience in agriculture, nutrition and food security in Africa. Ngimele umsakazo we Studio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.